So we seek out this in Dabaku VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 kuNhlangula 2024 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lama-parties anjengabo Patriotic Alliance aba-willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they put up ama-conditions athile. For instance, i-condition ka-Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs.
Kubunjwa uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zithola ziboda kwezinye indawo, amadamu asetshile, sokusela udaka, zingena phakathi, ziyabanjelwa, zithola zidoswa, ezinye sezifela phakathi.
Sezifa inkomo emadolweni South ngenxa yokuswelakala kwemadlelo lamanzi. Namhla kuxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezisebenzisa ontshelezane ezilubhekise kwele Kenya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubunjwe uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe. Ibandla le-African National Congress libambisanele le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye ne-Patriotic Alliance ekubumbeni uhulumende okhokhelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Lehluleka ibandla le-ANC ukuthola amavoti kukhetho olusanda kuqhutshwa eneleyo okubumba uhulumende ezimele. Abadabuka eZimbabwe bathi akwaziwa ukuba ukuza bazaphathwa njani kusiyafika ukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe nomnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Simbonile uhulumende ebunjwa izolo ngokuelekthwa kukaspeaker we-ANC lo-deputy speaker we-DA lo-president we-ANC okuhlanganisela kumaprovinsi anjengase-KZN lapho kukhethwe uspeaker we-ANC lo-premier we-IFP. So kuklear-ke ukuthi kule coalition ye-IFP DA le-ANC lanxa bona besithi Government of National Unity, I think bazama ukusebenzisa amazwi ukuthi basiqile nje kuphela yona yi-coalition. Kulama-parties-ke anjengabo Patriotic Alliance aba-willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they've put up ama-conditions athile. For instance, i-condition ka-Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs. I-issue athi ufuna ukudila ngayo yile abayithi ama-illegal immigrants. Asazi-ke ukuthi baza kwenza kanjani, because I think kulama policy differences. I-DA siyakwazi ukuthi, for instance, kuma-permit holders, ama-ZEP, i-DA ithi labo bantu kabanikezwe ama-permanent residents, whereas the ANC ibi under pressure from i-opposition. So bebe ngathi bathule ngayo, kodwa siyazi ipolicy yabo.
Ye, nxa sikhangela khonapho-ke ubona njani i-Patriotic Alliance ngagcina ingeni le ithatha khonokho, kube sekusenzakalani kulabo abadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe?
Well, I think i-Patriotic Alliance has little understanding of i-government, ukuthi uminister akayenzi ma-decision yedwa. Ama-decisions or ama-policies akhishwa nguminister ngama cabinet decisions. So if you have an idea njengo minister, you bring it to cabinet, if it's far approved, then it can go out. So mbone ngani ba overzealous balokhe beku election mode, ku campaign mode. Ku campaign mode ungathi into ezinjalo, kodwa uma usuku uhulumende njalo usudila lama issues awe policy alama precedents awe court, for instance siles lama constitutional court judgment ahlanganisela abantwana bama-foreigners that they still have to implement. So kuzaba nzima uma sebe uhulumeni ngaze baphiwe lawo ma-department abafunayo. Ungakhangela bangaphiwa amapholisa ukuba lipolisa ukuthi ufanele ubophe abantu ubafake etracking ubadeporte kulama processes legal processes that have to be followed. So it's not as easy as they think ukuthi uhambe udobhe abantu esitrikthini ukuthi wena you are illegal you arrest and deport kuzaba nzima kakhulu.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubekhuluma neStudio 7 naseJohannesburg kwele South Africa. Wezemaphandleni sezifa inkomo esabelweni seMatoni South ingakhulu ebolilima insiza leGwanda ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi, kubika uAlbert Ncube.
Kuleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu lingani iphosa elizweni lonke lakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjele emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi. Hayi, umumo wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Ungukuthi ngathi siyathola amanzi loba sisukulokudla okulutshwane kube ngcono. Manje konke kakusekho, hayi umumo kawumuhle.
Umnumzana Colleen Ngwenya isakhamuzi seMatobo laye uthi simo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu ngokwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisetha amadamu ethe abe sagcwele inkomo zingahambeli amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu ezihlahla sethinta itheka sezwakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kaward 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithola abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuye ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebefelwe zinkomo kuyaba kungasanyezela lezo ezikhona ikwalithi yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yesifuyo kugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiko asebeyitholile iveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 yebolilima kude Gwanda ezilitshumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqonga okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda South umnumzana uMphile Marupi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo. Ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarupi uthi kusasa yabafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela atshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki. Ngani? Ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifisi sezitshontshiwe. Ngani? Ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezivaliswa ababhemi kanye lembuzi ubhahele esabelweni lesi kungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane womvimbano wona uhulumende athi usubhahile elizweni lowe influencer sixoxa lo councilor Ntombizodwa Khumalo wenkulumane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansilini yakobulawayo siza kuzwa njalo unkosikazi Constance Shumba obona ngeziphathelane labesifazana ubunhlanganiso yeHarare Residence Trust umqalisi ziba ngumakhumalo
Ngalo umkhuhlane esikwenzileyo lesiqhubeka sikwenza ikuxwayisa abantu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane sigcizelela kakhulu ukuthi bengathuki becabangela njalo ukubana i-COVID-19 kuyiflu nje kodwa sinanzelela njalo ukubana le kule influenza abadala bebebiza ngokuthi i-Fraser naye uyileyo ngakho siyabaxwayisa kakhulu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane ezingaba njengezibonakaliso zeflu ebesiyijayele ukutshaywa likhanda amakhala agijimayo amakhovula ngamanzi ukutshisa kwemzimba iqhuqho ukuphelelwa ngamandla ubuhlungu bezitho zomzimba ikakhulu emahlanganeni ezitho zomzimba okugcina kusiba lokukhwehlela kwezinye izikhathi bese sikhuthaza-ke njalo ukubana bazivikele ngokugqoka okugudumalwayo nokuthi bangatholakali ezindaweni ezilabantu abaningi kakhulu sibangaze bavama kakhulu ukuthi baxhawulane njengoba sithile ukuthi bafanele bageze njalo izandla bese sikhuthaza ukubana xa bethe bahlaselwa yilo mkhuhlane kufanele banathe kakhulu amanzi lezinto ezinjengabomazomo bethole izithelo lezi esithi zilo vitamin C ezingaba njengamaholontshisi lama-lemon njalo bese bevakathela lamakhemesi aseduzane ukubana bathole le mithi engabancedisa siyakhuthaza-ke ukubana sebekhulile laba sebedlule emnike ngu-65 nxa behlatshelwa yilolu khuqho lalo umvimbana baphangise ukuthi bavakathele ezempilakahle eziseduzane kanye labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu lalaba abavele ndlela thize bele minye imikhuhlane evele ihleli ibakhathaza enjengomkhuhlane wethukela imikhuhlane yemvukuzane i-cancer imikhuhlane yokuvaleka kuphefumula enjengabo-asima kanye imikhuhlane ephathelene lenhliziyo engaba njengabo-BP okungenziwa ukuthi sinanzelele kakhulu izibonakaliso zalo mkhuhlane sincedisana lo hulumende wethu wangaphezulu sincedisana njalo lo hulumende wethu ezabeleni local authority ukuthi siqhubeke sixwayise abantu ngezibonakaliso zalo umkhuhlane esingathi thina isihudo ukuthi umuntu engazibona esesiba esiyisiya ngaphandle egidinisa isisu kabili kumbe kathathu kungakadluli amahola angamashumi amabili lani sokutshengisa ukubana isihudo njalo sithi sigcizelele njalo ngezibonakaliso ezokubana umuntu khanya esephelelwa ngamandla ikakhulu abantwana ukuwela kwamehlo ukuwela kwenkanda lokuhlanza
unkosikazi Shumba uthi le Harare kulohlupho olufanayo njalo luphatha kubi abesifazane
Ngibona ukuthi madzinayi mazenziwe are being affected with this flu because they are the most people who are vulnerable
Abesifazana baphatheka kubi kakhulu ngalomkhuhlane ngoba yibo abalondoloza imizi labantwana kubaphatha kubi lemoyeni abanye baze babe lemikhuhlane e-BP lanxa sibiza imihlangano bagcina bebalutshwana abesifazana ababuyayo ukuthi bezokuzwa ngendaba ezibathintayo ngenxa yokuthi babenakekela abanye sifisa ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu belatshwa ngaphandle kwembadalo ukwenzela ukuthi abanengi bethole usizo kule imikhuhlane olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane
siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa othi sizwe udaba olulandelayo ye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhla ke silothando ake size ukuthi uthando ngubani isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje thando siyakwamukela kuhlelo
imbizo ngothando lwenkosi Shuma ngizalwa enkayi ngikhulisele eBulawayo okwamanje ngithova ibhayisikili from eSouth Africa and then ngizonyosuka eKenya leyo yisizini yami yokuqala
singathi khonapho uhamba lobani
ngihamba lepartner yami
ubani
ubuso umuzi mkandla.
So akusitshela ngohambo lolu vele lumayelana nalani?
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then asingikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona. So ngaqala ubukela nje YouTube, ngibukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu-2 awe Kenya ade betravela from country to country okutsho ukuthi bebehamba ngendiza. So lami ngaba inspired ngakubulela khona lokho abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana, ngizazibona ngisiya eKenya, ngizazibona ngisiya le. So last year ngithe ngihlangana nepartner yami uVusumuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukutravela kodwana yena yenza lo chana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe. So zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithenge amabhayisikile ngoba besibone labalungu laba abasuka e-Europe bethoka nabo amabhayisikili e-Africa. So ngathi hawu ma nawe bekhona ukukwenza lathi siyakhona ukukwenza. So ngathi ha siyabuka nje umhlaba siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Africa yethu.
Singathi ke lisuke nini lapho lisuke khona besekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona?
Sisukele Johannesburg eSoweto, sisuke mhla ka 10 April saya eLesotho, saya eSwaziland, saya eMozambique, manje siseZimbabwe. eKenya sizofika ngabo September.
Manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakele imali ukuthi likwenze khona?
Hayi akula bantu abasifakele imali. Isponsor sikazitholi kodwana bakhona laba besingathi maybe singathi asilakudla bethi hayi sizolifakela lokho esinakho okuncane ukuthi sithole ukudla then and there.
Khathi silingabuka ngikhona njalo lizasukana nezibo.
Manje siya eKwekwe, siseduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje silala seKwekwe and then kusasa sishone siseKwekwe bese sisiyavalelisa umama akazosumuzi eGokwe bese sibuya sesuya sesiya eVictoria Falls sesithuma nje sesisiya eZambia.
Ye namhlanje kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba besixoxa ke lo Thando Mjuma odabuka khona ngale-ke eNkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili bakhanya ngazani bathakazelela untshelelezane basuka-ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebekwele Zimbabwe. Ye baphisa ukuthi libaxhase phela ye zamane lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani. Hayi-ke kwalomhla sima lapha-ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela abathandekayo ngibingelela nabasakazi be-Studio 7 bonke ukuthi-ke mina ngimujuda ejame ozalwa elipane under chief menyezo kodwa-ke ngokuhlala okwamanje ngilana emzansi so ngiyamangala nje nxa ngisizwa iziphathamandla zenhlanganiso ebusayo zithi bona akula muntu ozabulawa yindlala abantu baholisa ukudla akusiqiniso lelo angeke bethi baholisa abantu benika abantu ama-5 liters awomumbu bethi baholisa abantu kubasiza ngani abantu lokhu otherwise vele kufana lokuthi nje bayekele ngoba ma ungathi ukugayiswa ngeke uphume esigabeni lokho. Ngiyabonga.
Studio 7, sarubonani lonke linjani? Hayi siyaphila thina, siyaphila kakhulu bafakazi bethu. Siyabonga ukusethulela izindaba, sizithola zishisa. Studio 7 siyakhala lapha ngomongameli wethu. Abantu bayafa la emakhaya, babulaya indlala. Kanti abantu bazophila kanjani bengatholi usizo? Yebo phela siyezwa kuthiwa uyavuma ukuthi indlala ikhona kodwa phela ubasiza ngani abantu bakhe? Akulakudla, abantu bayafa, izingane azisayi nasezikolweni, ayikho nje into ekhona esingathembela ukuthi uhulumeni wethu usimele. Cela mpela lesincediselani khona ngapho ngombiko uhambe uzuyefika kuyo Emerson. Siyakhala mpela ikakhulu esigabeni sakithi ngapha eMathabeleland. Hawu kade sonani thina, sonani sonani lathi singabantu. Ke lesikhulumele mpela. Ngiyabonga igama ngikhulekani Ncube esigabeni seNkayi.
Ninjani emsakazweni we-Studio 7? Ngiyajabula nami ukuba semsakazweni. Cha, into engiyifisayo ke mina ngifisa ukuthi mhlambe mangabe ilizwe lingalunga mhlambe kube khona imisebenzi khona sizokwazi ukubuya nathi esemazweni. Mina ngiseGoli, igama ngiWebster ngakwaNdlovu. Ngibuya eMaphane eWilong. Ngaphansi kwenduna uMathema lapha. Ngiyabonga.
Siyabonana kuStudio 7. Abasayazi labalaleli nguLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Esh, sithembe ukuthi iSouth Africa mbeni njengoba isile government of unity engxenye izinto zizatshintsha zibe ngcono lapha eSouth Africa. Njengabantu abalindile amapermit esingatholiwe siwathola amapermit njengoba nje iDA yathembisa ngabe kuthiwa ngabe kuya ngabe wafaka yona iDA kuminister of formal affairs. Sithola wona amapermit, sithola indlela zokuhamba sisuka lapha sisiye ekhaya. Kunzima kuleli lizwe laseSouth Africa ma ungala amaphepha everyday lapha amaveni siyabone la itsha abantu. Esh, ngiyabonga la, ngiyabonga.
Ngingani msakazeli khuluma loMzandara, Mzandara ungweni sithela khuluma nzejuwane ezibheke ingasedabuwele kufana esigabeni segungungane edaluka.
Msakazi ngesikhalo
ndaba kahulumende le yaseZimbabwe le kuzilimi eZimbabwe emsebenzi ngitholakale njengendlala ebhahile emathebeleleni ngale bhahile ibhahile endani yaselupane ngalesemlosi ngale kuzima kuzima bayakhala abantu ngendlala lapha langapho uhulumende akukho oncedisa ngakho abantu bahleli nje beza benikeza abantu ebhala abantu kodwa siziboni lezo nhlelo ezifikayo asiziboni. Siyakhala msakazi nathi singabantu nje siyintsha, siyintsha yaseWela eZimbabwe nje kube umandle kuba sikho emazweni kube sisekhaya nathi kube kukhona apho esibambabamba khona msakazi. Ngajabulela nami ukukhuluma emsakazweni Studio 7.
Ninjani, ninjani mama basakazi we-Studio 7 okhuluma yomsandazi le Joe Ndlovu khuluma ngiseJohannesburg eSouth Africa. Ngifisa nje ukuthi iZimbabwe nayo ikibe le mithi ezibhedlela nemigwaqo kuyilungiswa. Abantwana beke befunde shemu kokuzwayo, abantwana befunda iindimi zabo ezikolweni. Nqonge emathebeleni ndafundisa iNdebele, lo teacher wemashonaleni ndafundisa emashonaleni, ndeyemathebeleni ndafundisa emathi. Abantwana bethu bekwazi ukufunda wabo-grade 1 wafundiswa lishona, abesishoneni u-grade 1 shuba ubenaza kukhulu ekwazi umntwana. Yikho engikufisayo, ngiyabonga.
Angibingelele Studio 7, ngibungelele abasakazi bethu be-Studio 7 kanjani nonke nje. Hayi, mina ngu-Richard Bango Dube ngila e-South Africa, ukuzala ngizala eZimbabwe eBambazi. Hayi, mina ngikhala kakhulu mani, hayi, ngeqembu lami lama-Warriors. Ngimlandela kakhulu ama-Warriors, manje bengibabukile bedlala e-Orlando, manje hayi, ibhola yakithi alisekho, isekho ibhola yakithi. Manje sekubuhlungu uma ngibona iqembu lakithi lalidume kakhulu. Sasinabodlala uPeter babedlala kanje, manje sendlala ngaleya ndlela. Bengiyile Orlando ngalibuka phela, hayi, ibhola lisekho. Sathatha abantu bepolitiki befaka ukuthi babambe izifo, akukho la siyakhona. Kanti wazi singafani namanye amazwe afana kwaCameroon ukuthi izifo ayibanjwe ngama-former players. Hayi, ukuthi izothatha umuntu wepolitiki nje ukuthi abambe izifo. Hayi, ngendlela ngibona kuyo, hayi, ibhola lakithi lisekho. Sinama-talented player phela manje, hayi. Ezidongweni sathathela amakhehla laba epolitiki niyabamba izifa kukho lapha siyakhona. Kazidamisa kakhulu ma sibona amanye amazwe ephuma kahle kanje. Ilethu ilizwe sinama-players singabukeukuthi sibheka amanye amazwe nathi sineqembu lethu lama-Warriors esilithandayo lidlala ngale ndlela angalibona lidlala ngayo Orlando.
Ye, laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezela imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Sicela abantu ukuthi bake bekhulume ngodaba lolu lwenkomo esezisifa njalo ezinye sezicuba eMathabeleland South. Siboneke ukuthi abantu bathini kuFacebook. UPatrick Maphosa uthi next kuyalandela abantu sasahlupheka elizweni lethu bantu benkosi. UBlessing Sibanda uyabhala uthi kathi uhulumende ukuphi kona manje abalimi behlupheka kangaka. Phela kumele phela abantu uhulumende angenele ngoba le yinotho yesizwe. Ngenela bo Senzo 31 uthi ngiyeke kulunga eZimbabwe silababusi abanje kanye ngizani yibo abavala izulu ah singazikhonapho ke ngikwani kuzobuya ke uvera uthi uhulumende ungaphi kusenzakala konke lokhu kuzobuya njalo ugugulethu faith patience uthi abantu bemadoyeland liyamangalisa indaba lingathengisa inkomo lisale nje lokulutshwane ligebhe izibholane lenze kuyizinto kunjalo kuzothi phela lilwisane le-drought kumbe libe lenkomo ezilutshwane kulokuthi libe lenkomo eziningi siyakuzwa kakhulu mpongo kathini ndlovu uthi lokhu zokufuna kungisibindi ukukhiphe zonke izalukazi usale lamathokazi namajongosi uzobuya ke uma-candlis banda ukuthi ngibona zani ke into engabanhle ukuthi umuntu aflode iy'nkomo zakhe lo ke umbono kamathi mthembu uthi esi iy'nkomo zaphela ngalo 20 days 10 usale besuthenga ke ukudla kwenkomo ye kunjalo kwamanje ke sike sizwe abaculi silo mculi wethu namhlanje uthi sizwe ukuthi uthini
balibonani balaleli igama nguPrecious Diana ngibuya eNkayi ngokuhlala ngisendaweni yaseCape Town umculi wegospel ngicela kakhulu uxhaso lwenu kule dlalade engilikhiphileyo elitsha elilesihloko esithi makwenzeke bengicela kakhulu uxhaso lwenu njalo besicela kakhulu uxhaso lwenu kuma-festival esizowenza eNkayi azobe ekhona endaweni eziyifayo abalesifiso sokungixhasa emculweni wami bengathatha inamba zami zithi +27 84 85 25 503 +27 84 85 25 503 ngiyabonga balaleli
sekufisela inhlanhla kakhulu Precious Diana khona ngapho-ke kwela South Africa singakehlukane zihlobo sesihlangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela kubonjwa uhulumende kwele South Africa kungaziwa ukuba bazophatha njani abantu abadabuka eZimbabwe sezisipha inkomo emadolweni South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.